Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithatheleli thuba ngibonga uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulungandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-24 Zibandlela 2024 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba.
Lokhu kungamanga izanuphiyefu ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhothi elithi amakhandidi zizawavunyelwa kodwa ngomthetho nasilelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court.
Owayengumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala.
Indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba eqhumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZANU PF walapha eZimbabwe kakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu.
Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusetshenziswa kwesitithi esigaya amandla kagetsi ngamalahle esebulawayo thermal power station ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi eleZANU PF selihle lathola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla ngumthethwandaba. Ugatsha lwezokhetho lwe-ZEC lubike izolo ukuba abeZANU PF ababemele ukuba ngamakhansili sebehle banqoba ngoba bengancintiswanga. Laba ngabathi umnumzana Costain Mombe owechiretsi kuward 6, umnumzana Brighton Nyashadzashe Mahia laye njalo owechiretsi kuward 7, umnumzana Abdurrahman Sapa oweHarare kuward 5, umnumzana Rufaro Daniel Matsika laye njalo engoweHarare kuward 18, lo mnumzana Simbarashe Ngarande owenyarame RDC. Kodwa isikhulumeli semandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi bazakhweza lolu daba lokwalelwa ukuncintisa emthethwandaba ophakemeyo owe-Supreme.
Lokhu kungamanga izanuphiyefu ayilasihlalo esisitholile kube nempumela nje yedalela ikhothi elithi amakhandidi zizawavunyelwa kodwa ngomthetho thina silelungelo loku-aphila-ke e-Supreme Court inqinta-ke le-decision kuziguqule kufakwe i-decision ele-justice ezavumela ukuthi ama-candidates ethu avunyelwe ukuma kuleli khetho.
Manje sona isikhathi esikhulunywa ngumthetho kubana li-aphile asikayeneli na njalo likhangelela ukuthi aphila nini?
Isikhathi somthetho sikaneli impumela le iphume mhlaka 19 January kumele amalanga-ke angu-15 esingakwanisa khona uku-aphila-ke i-decision leyi. Njalo sikhuluma sothanda ukwazisa-ke uZulu weZimbabwe ukuthi sizo-aphila le decision e-Supreme Court.
Manje zona izizathu zoku-aphila elibona ungani ziqinile ngeziphi njengoba umthethwandaba wona usufake isinqumo sokubana kumele bengancintisi labo okuthiwa bengancintisi?
Isinqumo sifakwe lidale elincane thina sizo-aphila edaleni elikhulu kunalelo elifake isinqumo. Isizathu zethu esikhulu singesokuthi akula muntu ofuze alise ukuncintisa eZimbabwe njalo encintisa azikhethele ukuthi ukuncintisa ezimele esingathi kiwa independent ngokuthi umuntuza engaphandle kweqembu ngaba yi-PPC ngaba yizangu ngaba yini wonke umuntu weZimbabwe uvunyelwe ukumuntuza ngaphansi kwesinqumo somthetho ese-constitution yezi. Zimbabwe ungakhangela ngo-August 2023 ukhetho olukhulu olwenziwe eZimbabwe abantu bavunyelwa ukuma abanye bazobama baba babili babili ku-Triple C kusenziwa yiveki nale esisalisa abantu ukuma kodwa abantu babekwazi ngabakhokheli babo ngalokho futhi konkona njengoba kwenzakala ngo-August 2023 ama-candidates avunyelwe nxa isimo emabili mabili kube njalo uZulu uyazazela yena ubukhokheli bakhe abafunayo
manje inkuthazo bani elipha abalandeli bebandla abafuna ukuthi baye kuvota kuyini elikukhuthaza khona ukuthi bekwenze kathesa
ikhuthaza abalandeli bebandla labasekeli bebandla labo bonke kuqela labakhandidate ethu ukuthi bebezelonke bekuground ke bekhankasa bemelele ukuthi sizwe ukuthi i-Supreme Court iza kuthini sikhangele ukuthi kusize sinqobe kulolu daba abantu bethu bavunyelwe ukuncintisa akukho emthethweni akulunganga akufakwanga emthethweni wethu ye-constitution ukuthi abantu balishe ukuma besalisho ukuma ngaphansi kwebandla ababefuna ukuma ngaphansi kwalo ubukhokheli balelo bandla kubavumela ukuthi bame ngaphansi kwebandla lekushipa
Lo-ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC ubekhuluma icingweni le-Studio 7 eseHarare Golunye udaba olufanayo owayengumsekeli kamgcinisihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa estokisini okwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala Usikhala wetheswa amacala amabili elokuphehla udlame lelokungaziphathi emphakathini amacala omabili alesigwebo esingedluli inyanga eziyisithupha okutsho ukuthi nxa umthethwandaba ungamfumana elecala ulakho ukukhululwa sixoxe lolwela amalungelo kaZulu umnumzana Charles Nyoni
indaba kaSikhala indaba yobuhlungu kakhulu njalo indaba ephumisayo okusegcekeni ukuthi uhulumende okhokhelwa yiZANU PF walapha eZimbabwe zakho ukuqakathekisa amalungelo kaZulu ngoba umnumzana Sikhala wabotshwa wafakwa entilongweni kungenacala amapholisa aseqalisa ukudinga ukuthi icala alethiswe lana umuntu ephakathi njalo bemnitha ibhili thina sonke sikwazi ukuthi okusemthethweni ngokuthi umuntu nxa elecala uyahamba phambili kukamantshi aphiwe ibhili abuye azomelela indaba yakhe nxa egwejwa agwejwe nxa kuyukuthi indaba yakhe ifuna ifayini ifuna ifayini so lokhu sokusithengisile okusegcekeni ukuthi hhayi indaba kaSikhala akulacala alalo ngaphandle kokuthi yena i-political prisoner njalo iZANU PF nomnangagwa bazimisele ukuthi bamhluku njalo bathatha amalungelo akhe bawaphosile ngakhatshana
manje nxa sikhangela abanye abakutshoyo ukubana kukhanya udaba lolu ngezombusazwe ayiso lokuthi ludaba lezomthetho wena ukubona njani
yeyiqiniso leli kusegcekeni ukuthi indaba zombusazwe ngoba abanye ababotshwayo ngemuva kwakhe basuka baphiwa indaba zawo zaphambili kukamantshi baphiwa amabheli abanye baze baya ukuyasiva amasentensi akhe yena eyakhe indaba ilokhu hayi ayikafika hayi kayimeye ukusadingwa lokhu nalokhu nalokhu okusegcekeni nje ukuthi hayi indaba le ayisondaba yecala but indaba yokuthi indaba zombusazwe sebesebenzisa imfelongo ukuthi balisi abantu ababalwanayo endabeni zombusazwe
sike saxoxa labanye abathi kungayenzakala ukuthi umnumzana Sikhala usekhululwa ngoba ibandla leZANU PF lifuna ukuthi engakhululwa kube lokudonselana amandla kubandla leCCC ubona kuliqiniso yini lo
ukuthi engabuye bese futhi udonselana nobani amandla uhulumende obezimisele ukuthi abhiqikize ibandla eliphikisayo ele-Triple C wazama ngandlela zonke azigwanisayo ukuthi engathi bopha oSikhala kanye nabanye abafake entilongweni kuyasala kungelabantu kuyasala kunabantu abavokhala abantutshwane so se-systematic indlela ayisebenzisayo ukuthi abhihlize i-opposition party kwele-Zimbabwe
manje njengoba ungomunye oyabe khona emthethwandaba Ubona ungani nxa kuyikuthi uzagwetshwa ukuthi ahlale njalo entilongweni line liyaba likhona likuza kuthatha njani khona lo
ukuthi ngoba kathesi sesesaba ukuthi sikhulume njalo sitshengisele okusegcekeni ukuthi asivumelanda lokho kwenziwa nguhulumende. Ngoba kathesi uhulumende engakubopha sohlajikela amakhikha chana bakhohle ngawo njengalokho esikubona kwenziwe ku ukuyikuphulwa komthetho ukuthi athola ngobesekufaka kumele i-upgrade ngoba ored umnyaka wonke ephakathi elokhu ekwe-remand. So basically usesevile isentensi yakhe akumele ayisize. So akusena nicala bangalithola analo elokuthi bangafuna ukumgwetshela lona.
Lo ke ngumnumzana Charles Nyoni olwela amalungelo kaZulu ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abahlali bakobulawayo bathi kufanele ikhansili yaleli dolobho ivuselele ukusebenza kwesitishi esigaya amandla kagetsi esibulawayo e-Thermal Power Station imanyene lenkampani ebona ngenhlelo zamagetsi ukwenzela ukuthuthukisa ubulawayo. Lokhu kuphume emhlanganweni izolo lapho obekuthe gwaqa izakhamizi inkampani yamagetsi kanye lekhansili yakobulawayo ukuze kwethulwe impumela yokudingisisa okwenziwa ngamakhansila ngalolu daba. Isitishi lesi esisebenza ngamalahla kodwa ukathesi singasisebenzi yiso esabangela ukuthi idolobho lakobulawayo laziwe ngokuthi kukontuthu ziyathunqa. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungxoxo osithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhubele unkosazana Permanent Sibanda umqoqo wenhlelo kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association eyiyo eqoqe lumhlangano.
Sibe ne-opportunity yokuthi sandelele ukuthi amakhansila amaningi matsha yokuthi sibaxwayise ngodaba lolu and then labo saba le meeting last week sabanika ithuba lokuthi bayeza ukuthi kanti sebe uhamba njani ukuthi ngobani o-owner those power stations a-owner i-city council kumba onwa yiveta. So namhla bafike basitshela ukuthi hayi ama-type disk akhona ekhansi indawo leyana yingeka abantu ngekamasipala. So sesisuka sazibuza ye sidiscasa khonapho ukuthi ma indawo ingekamasipala izesa yona i-power yokuthi i-CD commissioner kumbithi ivala ithatha ngaphi. Akumelanga kube ngumasipala yini oyenza nqumo zona lezo. Hayi khona uzesa.
Kodwa sikhona isinqumo elisithethe yona.
Isinqumo esisithethe ukuthi kumele indaba leyi siqhubeke silumisana namaminista uResident sasikhandela ukuthi sizangeja lo minister of energy ukuthi sihlale phansi labo sibona kuma-higher offices abo bayithatha njani indaba leyi. And then sasesivumelana or sasesicela ama-councillors ukuthi beyikhuluma ku-full council savumelana ukuthi maybe there's need yokuthi yenge ama-experts ama-engineer abaza-assessa indawo leyana bebona ukuthi vele yona iyadingakala ukuthi i-commissionwe or kulendlela zokuthi inga-revisewa ukuthi ngama-investor e-investe kusho. So sivumelana to ama-investigations wona la mele kale kuyenzakala.
Yeah, kahle kahle luqakatheke kanganani lolu daba njalo zingalungiswa zizaletha amahluko bani edolobheni lakobulawayo.
Singakhangela khathesi kobulawayo kuhlala kulama-power cards esema-power station lena ibisebenza e-cup just that na amagesi engekho then khathesi we are relying on e-wine na kungaba le-sos e-wine ubulawayo kalashopha black out because i-backup izalayo abantu zobuze imisebenzi izimfeza lapha sikhuluma abantu abasebenza ezesa ama-employees awezesa sikhulume ngabantu abasebenza ku-industry in other companies ngoba ama-companies aphila ngezesa khathesi sesi 2024 to cutting tech technology. Technology. So we should not only allow my guests. Other companies will not see the need to come whether in the South of Bulaway. So I would pick up 36,000 to the business. And I would pick up this name. I would allow my guests over to the party. I'm a Zlana Abuna of Bulaway. And also, Nama historic landmarks of Bulaway. Bulaway, we are going to get 22,000. Not only teachers, the students are not truly even calling out for what they're saying about Bulawayo. And also, Katesa was then the sequel to Lama Tari. And Bulet Genja was to have a color even more, not only low supply of electricity. More about the smoothies were injured in Bulawayo because as you said, it's a little bit to make the cut power. And so,
Lo ke ngukhosazana Permanent Sibanda umqoqi wenhlelo zenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association obeqoqa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 ekuBulawayo. Okwamanje sengidedela imuva ngelichiya izandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele ngeWhatsApp.
Siyabulisa ku Studio 7, siyabulisa ku Studio 7 linjani basasazi igama lami nginguVusi Muzundlovu laphana ngisuka endaweni yasenkayi khona ngale golitsheni kulamajahamati. Bengithanda nje ukuthi ngibe mfishane kakhulu le ndoda okuthiwa nguchabangu le ngihle ngihlale ephezu kwendawo kumhlophe nje ukuthi ithengiwe ngoba akula muntu ongakhipha abantu ethi kuthiwe makuvotwe kahle ekwazi uzothiwa makuvotwe kahle ngoba ma kuvotwa kahle manje umbuzo wami ukuthi ma kungathiwa kuvotwe kahle iZANU PF besaziwa ngokuriga irige kungena abantu bezanu PF uzajabula nalo uchabanga ngoba evele ethengiwe nje kuyinto esegcekeni ngoba angeke udlale ngerisk ukuthi makuvotwe kacha kufana nokuthi uthi umdlalo webhora mawuqale kacha iteam AES iwinile ukuthi makuqalwe kacha ngoba vele bavele baropa nje kwatshontshwa amavoti abantu nje kuphinde kuthiwe makuqalwe kacha mase bewathetha amavoti abantu uzathini uchabanga yena
livuka nje Studio 7 livuka njani hayi siyavuka thina ngingomeli igwanda ngiyakhala la khala ngalaba abalandeli bezanu and amashona ukuthi as a whole ngithi ngikhale ngalaba abantu basempumalanga laba abantu basempumalanga sebethethe badoma ingqondo zabantu bakithi laba bantu kwezinye isikhathi singasingababhekanga banamandla angazi noma banamandla noma banamaqhinga okudoma abantu lalila nje loba balothwa ngumalakhi inkomo yokuthi ukhuluma ukuthi ngezanu PF ukhuluma kwencoma izanu PF yenza lokhu nalokhu nalokhu mhlawumbe ikuthakathwa lokhu akekho umuntu oright ekhanda oright kahle kahle ekhanda sorry baba malakhi inkomo kutsho njalo kodwa ngilokuthi baba vele ukudlala ngesikhathi ngoba hayi simqondo ukuba ngibaba awukho kuwe next nje malakhe inkomo sothi malakhe inkomo hayi hayi into yokukhulumama ngozothena abantu kumele babambane kukhitshwe izijezi khitshwe izijezi zomnotho kufitwa izanu PF thathwe izijezi zomnotho kufitwa abantu basempumalanga amashoni kulungiswe emashoni alendi yonke izinto zibe rightly mathathe ikhompe imashoni nemathebelelo zabona there is a huge different
sanibonani bafowethu nasanibonani basaka nonke nje siyanibulisa mthokazi omuhle nonke bafowethu bengakhuluma bekhulume oJoseph Chuma nabogawule nabo laba omalaka inkomo bekhulume bethini beqamba amanga bekhohlisa abantu kodwa okusalayo ukuthi bonke abantu sebeyakwazi ukuthi vele baqamba amanga izanu PF ayikho into eyenzayo okuyogcineni nje kuphela ihlukumeza abantu ilizwe liyaphela kuyinhlekisa lokhwana kuyayangisa kuyanyanyisa okwenzakala ezweni amazwe wonke ngicabanga ukuthi wonke akusadeki manje ilizwe lakithi yilo elihamba phambili ngokuhlupheka kuyanyanyisa izinto ziyakhuphuka ezitolo akuna price control akuna lutho mina noma uzenzela umathanda ilizwe nje lingenamthetho uma kufika odisemba izinto ziyakhuphuka fana kwamanye amazwe izinto sihambe ngomthetho ngendlela okufanele sihambe ngayo khona akuna mongameli ilizwe lingena leader liyahlupha kodwa abantu babe lokho bekhuluma izinto abangazaziyo bafana nabo Obed Mpofu nabo Chuma ufana nalo baba lobantu Anglison Sibanda lo baba lo hambonto uphelele ekhanda futhi angeke bomfundisi nalelo bandla lakhe amsho liyanuka siyabonga singabisabinyela siyabonga siyadana kakhulu uzisengezo chabangu esezenza yena osele party okuthiwa i-CCC besicela ukuthi imali khuluma naye inormally Studio 7 ngelimqathanise lomunye umuntu we-CCC ongaba isikhulumeli noma uchamisa ngokwakhe uma uchamisa engekho noma ngubani ongamela i-CCC uzethi chazele kabanzi ukuthi yena u-Secretary General wabekwa ngubani njengobana okwakungelangitsho lama-structure e-party so yena wazifakwa ngubani ukuthi leso sikhundla sokuthi yena usengu-Secretary
Attorney General ola mandla okurecola abantu abavotelwa ngabantu efaka abangane bakhe yena usebenzela izano usebenzisa amakhodi ngoma hayi ukukhisa abantu ethena ukukhula abantu uTCN selesikhundla esokuzibazela yena uyinkomo yomdaka akazwali lutho uyi nothing uTCN so engabodlala ngabantu behluphekile siyabona
Studio 7 Studio 7 ninjani kodwa gama nguvusa umuzu ufaka khade ubungane emthimkhulu kumale ngasendaba zintuli hayi le ndaba yenkayeleni hayi izisubuhlungu phela angazi ngabaza ngifaniselane ngoba leyo ndaba yenza laba ayilunganga neze yazama phela ulibala ngento eyadlula kudala kodwa nokuvusa amanxeba lokuzivusa amanxeba kanti baqondeni labantu laba ngento ezabazenzayo mina sicela sami sisodwa nje ngicela abantu bakithi emadibeni apha sibambane sibamandebele sodwa sibambane nje singabe sifaka amashoni endaweni zethu sivula iparty 1 ngapha kithi emadibeni lendi bese izingane ezingazithandiwe lale iparty kusale angeke ingenele lokho kwenza umuntu lo elogy yakhe angeke ingenele iyathula du
Studio 7 Studio 7 salibonani salibonani makhiwa mahle salibonani bantu bakaNkulunkulu linjani lonke lapha kustudio lapho linjani livingelelane lonke ngezandla libambane ngezandla kube yimendi bambeni kweli bingelelayo thank you ngabonga kakhulu naliphila livuka kuhle lonke ngiyalithanda kakhulu lonke alithanda abantu bamli lonke ungalindiphisela impilo ende phisela impilo ende limsebenzeni uye phambili sibili phambili noma bekubakhona abazondayo balizondayo kodwa asibonke esilizondayo bangoba bavela abanye baliqiniso kabalifuni thank you ngimbonise lapha ngokufitshane nje kufitshane hhayi undoda kuthiwa ngochabango lo usesibonele ilive iqiniso lidle hhayi ilive lifike ngochabango ukuthi kalamcabangwa kule nto ayibhenefitayo ayidlayo manje hhayi kodwa iqiniso lankhona hhayi kuthiwa ngeisindebele isindebele sithi uphondo ungaza kulugoqele ngelukhuza ngengubo liyahlaba luthutshe kumbilahle ungaza ligoqele ngengubo liyatshisa ingubo lithutshe hhayi kuzathutsha konke ngiyabonga bakithi bemfitshane njalo danki imukhumalo
kusudo seven ngiyabingelela njalo engingakutsho mna ukuthi yebo ngiyabezwa abathutshaba ngoright umakhuphe lawe right umonzola lawe right so laba bantu baba right ekugcineni kuba njani asifundeni khona futhi right abantu laba masithi baqondile benza into eqondileyo kodwa baphetha njani kugcina kunjani ekugcineni asike sivulele amehlo sibonene izihlobo zama kulamuntu iright la
kustudio 7 mphinde mbuye futhi okwesikhala ngayo uthabango madoda hayi kuzimo kathabango hayi siyamuzwa mpela lapho uteni ulungisa izinto maye sikuzwayo lapha sazi ukuthi iziqiniso lingalani ngoba kuthiwa uhambe ugijima wayekhodi wayebloka amakhandidate e-TCC kodwa kulawo mawadi kungelabantu so yikho mina bengikutsho before ngithi lina ezumsakazo kastudio 7 unomndoda lo uthabango ngalimbuzi ngendlela okumele avuzwe ngakhona hayi uthabango ngalimbuzi masakazi bakastudio 7 uthabango liyamdlalisa uthabango nje mele limbuze mpela sibone lathi ukuthi liyambuza mpela into ezikhona hayi lokuthi abesitshela ngebhayibheli yonke sitshela ukuthi abantu babhaphathizwa ukubhaphathizwa kubhaphathizwani ngubani ofuke abhaphathizwa ngokuthi ekhethele isikhundla sokuthi eholi iphathi akudingi ukubhaphathizwa yes or no mayebuza umbuzo balimbuza ukuthi otshamisa bavuma yes or no engabe lokho esitshela ngento zebhayibheli ezingapheliwe la umbuzo ukhona apho yikho mina ngithi kalimbuzi kahle utshabango
studio 7 studio 7 basakazi bethu abahle nami ngizophawula kancane nje hayi siyabona izanupf iyakhampena straight ngendlela zonke izama ukuthi ithole lokho ifuna ukukuthola kodwa ke eqinisweni emlabeni sekhaya izanupf akula muntu oyifuna izanupf akula muntu oyifuna izanupf lokuwina angazi mina bawina njani abantu akudingi nokuthi uyakuzibonela nje abantu ngendlela abayizonda ngakhona abafuni nokuyibona bababona nje begijima ngezimoto apha abantu babekwade ngenye indlela ukuthi laba bantu laba hayi and izowina yona ngenye indlela ukuthi vele inesitotsi sayiwina ngaso izanu PF bekani studio 7 even nabantu abakhomentayo khona lapha ku studio 7 nguphi umuntu olekele imuzwe ekhuluma edefender izanu PF ukuthi izanu PF hayi yenza into ethile ngaphandle kwabo bona abasebenzele yona izanu PF yibo lokho ubizo Joseph Chuma nalabo lokho besithi hayi izanu PF eseyenzile akulalutho lutho njengendlela khona alapha nasokuzima lapha
لا lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ukwezemelika umphathi ntambo wezobudlelwano bemelika lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken wazise ukuba ile melika lizaphathisa ele Ivory Coast ngoncedo lwemali efika izigidi zamadola emelika ezingamachumi amane lanhlanu $45 million ezaya kunhlelo zokulondoloza ukuthula emazweni akhelane lalelo lizwe. UBlinken wenze lesi sithembiso ese-Ivory Coast esigabeni sakuqala sohambo lwakhe lokwethekelela amazwe awezwekazi le-Afrika amane. Ukhangelelwe ukwethekelela amazwe abalisa ele-Ivory Coast, Nigeria, Cape Verde lele-Angola. Ukuhlaziya lolu daba, uPraxedis Jeremiah Studio 7 uxoxe lomnumzana Butler Tambo ocubungula ezombusazwe lezenotho.
Ukuvakatsha kukamnumzana uBlinken kwele Afrika wasevakatshela amazwe amane. Lokhu kutshengisela ukuthi iMelika isizama ukudinga abangane abatsha njengoba layo ibona kathesi osekwenzakala ikakhulu eSouthern Africa, khonokho ukuthi amazwe afana laboRussia laboChina asebambene leSouth Africa kulethwa yiBRICS. Okwamanje khonokho ukuthi iUkraine ilwisana leRussia kutsho ukuthi iMelika simele idinga abangane abatsha. So kwenzakale khonokho ukuthi ubaba uBlinken ubhodile kwamanye amazwe kangena nge-Southern Africa kutshengisa ukuthi badinga abangane abatsha.
AbeMelika bakwenza lokhu bevele bejongeni sibisibili.
Sebedinga amazwe abangabanika usizo, abangabuya besekelane leMelika kuzinto zonke iMelika ethi zama ukuziyenza, ikakhulu nxa sokusiya kufika emhlanganweni yabo-United Nations lento ezinjalo. Ukuhambisa $45 million e-Cape Verde, mina ngibona ngani imali encane kakhulu ekadinga sozinceda amazwe amaningi. Ikakhulu lawo awe Southern Africa afana labo Zimbabwe afana labo South Africa, kodwa eCape Verde ngenxa yobuyanga obukhona kakhulu imali engasebenza ukwenza imisebenzi eminingi kakhulu.
Kungani nxa uhulumende weMelika ethumela iziphathamandla zakhe ezwekazi le-Afrika evame ukukhekeleza amazwe anjenge Zimbabwe?
Ukuthi khonoko ukuthi eZimbabwe yibona bayisola ngenxa yokuthi iZimbabwe ithatha amaplazi, bayisola ngokuthi iZimbabwe bathi ikathesi ayinanzi amalungelo oluntu kahle kahle. Kodwa kungayisikho khonoko kodwa njoba nchilo okunye okwenzela ukuthi bekhekheleze iZimbabwe labo South Africa, yikhonoko ukuthi iZimbabwe leSouth Africa sezikhulumile zona zathi zima leRussia, zima langeChina. iChina yona evele kathesi lwisana neMelika ikakhulu kundaba Taiwan yokuthi iChina ifuna ukuthatha iTaiwan ele Russia khonoko ukuthi lilwisana lelizwe leUkraine. Yikho okunye sokwenza ukuthi ubaba uBlinken angadluli khona eSouthern Africa, yikho sokusenzela ukuthi khona bekhekeleza amajona lawo eSouthern Africa lokuzwanana kwabe kube kuncane, kodwa iMelika ililizwe elidinga ubudlelwane obutsha lamazwe aweAfrika ukwenza ukuthi kusiya phambili bethula abantu abangabasekela nxa sokusifika kubo-United Nations lamanye ama-resolution angafuni ukuthi eyenziwe umhlaba wonke jikelele.
Lo ke ngumnumzana Butler Tembo ocubungula izombusazwe lezenotho. Kwelunye njabo udaba lwezemelika lamhlanje kulokhetho lokudinga ozamela ibandla lama-Republicans e-New Hampshire, lapho okungqikilana khona owayengumongameli umnumzana Donald Trump lo nkosikazi Nikki Haley. Ngesikhangele ezemidlalo, lapho esikhangela khona amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Iqembu leNamibia lizadibana leMali ngesikhathi sinye, eleSouth Africa lidlala leTunisia, eleZambia lizadibana leMorocco, emdlalweni wokugcina eleTanzania lizadlala leDRC. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi ibandla le-ZANU-PF selihlela thola izihlalo ezinhlanu ngoba lingancintiswanga kulandela ukususwa kwabamela leli bandla kumthethwandaba. wayengumsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ulakho ukukhululwa lamuhla ngemva kokuvalelwa kwenyanga ezedlula umnyaka lengxenye nxa engatholakala engelacala kumbe elalo icala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.